Umeya weHarare uKansela Herbert Gumba uthe lomhlangano lentatheli izindaba okwethula osekhethwe ukuba ngumabhalane omkhulu kaMunicipal uTown Clerk uInjiniya Osaya Abraham Chisango osethatha isikhundla esachiwa nguDr. Tendai Mahatshi ukuba akazilutho ngalezi zimpi ngoba bekhulumisana labaphila ngokuthengisa laba athi bayakujabulela ukuyaqhuba imisebenzi yabo kulezo ndawo okwathiwa bayekizo.
No, we remain committed to engaging them.
Sizimisele ukube sikhulumisana labo sibatholisa lezo ndawo zokuthengisela. Udlakela kaluveli yithi thina sizimisele ukusebenzela wonke umuntu oyisakhamuzi seHarare lanxa sisazi mhlophe ukuba kuludaba oluvusa ulaka kwabanye. Kungalesi sizathu sikubone kufanele ukuba silandele indlela yokukhulumisana labo.
UTown Clerk uInjiniya Chisango uthi endaweni ezilungiselweyo ukusebenzela abaphila ngokuthengisa zizafakwa konke okudingakalayo okubalisa amanzi lezambuzi lanxa abaqhuba lomsebenzi bethi ngokunye kokubenza baqhubeke bethengisela ezitaladeni ngoba kufana nje lalezo ndawo lapho basiwa khona.
Yes, the sites available. The basic infrastructure that is there, only two sites that were
open. Silezakhiwo ezingakalayo kwindawo zombili lapho sifuna bayithengisela khona. Kulamanzi ahlanzekileyo aphuma empompini lezambuzi. Kungaba ngezingeneliyo nxa siqathanisa loqansa kwenani labaphila ngokuthengisa lapho. Kodwa konke kukhona. Sizobona okokwenza ukungezelela kulokhu. Lingakhangela lapho abathengisela khona ezitaladeni akunazambuzi namanzi njalo kazilungelanga ukuthengisa. Bangavuma njengalokhu esivumelana kikho ukubuya baye kulezo ndawo esibalungisela zona kutsho ukuba lezakhiwo zizangezelela.
Ngaphambilini umphathintambo wezentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana July Moyo utshele umbuthano obusemahofisini akhe emkhosini wokwamukela usizo olulethwe ngabe Grand Millers Association of Zimbabwe luqondiswe kunhlelo zokulwisana lesihudo sekholera ukuba lanxa besusa abaphila ngokuthengisa laba ezitaladeni zeHarare kabajonganga ukulwisana labo.
We want to weed out all those who are doing illegal vending.
Sifuna ukususa bonke abaqhuba imisebenzi yokuthengisa okungekho emthethweni. Sifuna ukususa bonke abathengisa okudliwayo ngoba sesisazi ukuba abantu bethu banakho ukulahlekelwa impilo. Asenzi lokhu ngoba sifuna ukujezisa abantu bethu ukuthi bangaze baziphilise. Senza lokhu ngoba sifuna ukulondoloza impilo. Ngithanda ukubonga abezomvikela laba ukugatsha kahulumende abaqhubeka besebenza nzima ukwenza lihlanzeke idolobha.
Le nkulumo yeziphathamandla zikamunicipal lomphathintambo wezentuthuko yezabelo phezu kodaba lokususwa ezitaladeni phakathi eHarare kwabaphila ngokuthengisa iza ngemva kokuba kube lokulwisana phakathi kwabaphila ngokuthengisa laba lamapholisa weZRP asebenzelana lakamunicipal lapho uhlangana khona umgwaqo weFirst Street loJason Moyo. Ngolwesithathu kube ngesifanayo abaphila ngokuthengisa laba bejikijelane ngamatshe lamapholisa eZRP lakamunicipal eflyover ephuma edolobheni kumgwaqo uSimon Mazorodze. Omunye wababone iziphithiphithi sekujikijelanwa ngamatshe phakathi kwamapholisa labaphila ngokuthengisa laba phakathi kwedolobho leHarare umnumzana Nkosi Khona Dibidi usola inkulumo yeziphathamandla zikamunicipal le ezilandula ukuba kulalezi zimpi esezithe zaba khona.
Angiyizwisisi ngoba abantu sibabonile, asikhulumi ngento engenzakalanga. Sibabonela abantu begijima lapha kumatasatasa kulamaroli, which means ukuthi amaroli la abantu batshele ukuthi hambani liyesusa abantu laba, but indawo lapha abafanele ukuthi baye khona nxayingela zambuzi, nxayingela manzi, nxayingela labantu abafika khona ngalo kuyabe kuthiwa abantu benze njani. So umongameli weHarare nxa esithi yena akakwazi ukuthi laba abaxotshaniswa ngamapholisa lani lani ngabangaphi, akusincedisi khona lokhu ngoba akwenzi ukuthi enze ngani akwazi lutho zona izinto ezingazona lezi zisenzakala ebantwini abayibo abakhokhelayo.
Lalokho kuthiwa ngumphathintambo wezentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana July Moyo ukuba bengalwi labaphila ngokuthengisa laba uDibidi uthi kawuhambelani lokwenzakala emphakathini.
Kulokunye esingabe singakuzwisisi khona lapho ukuthi kanti uminister uyakwazi yini lokho okwenziwa ngamapholisa la mapholisa ka-City Council? Akusincedisi ukuthi sibe sisizwa uminister ekhuluma okwakhe ingani izinto zonke ziright, umeyala esithi aya abathengisayo ebuthini esikhuluma labo vele konke kuright sebezahamba lapho kumele beyethengisela khona. kodwa abantu sibabona bethathela izinto zabo ilanga livalele lishisa linje. Kufanele ukuthi abantu bebe honest ukuthi be isituation leyi idililelayo kuhle, abantu bancediswe, laba abasikhokhelayo labo besikhokhelele endleleni engcono engathuthukisa ilizwe.
Uthi lokhu yikuqholoza kwenkokheli engazimiselanga ukulungisisa luphele loludaba lokususwa kwabaphila ngokuthengisa esitaladeni.
Ukuqholoza ukuphinde kaningi kakhulu ngoba na umuntu engumkhokheli engatholi isikhathi sokuthi azwisise izinhlungu ezehlela abantu abathengisayo lawa ebelonke phonga ukukhuluma nje ukungama statements okungelani lezinto eziqathekile eziyazona lezi. Ibuqholo obuphindwe kakhulu.
Uhulumende uthethele linyathelo lokubasusa ezitaladeni zedolobheni leHarare abaphila ngokuthengisa laba ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera edolobheni leli njengenye yendlela zokwenqabela ukusabalala kwawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.